ELeZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni le-MDCT osekuchiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena uMui uMorgan Tsvangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule. Nangesikhathi esaphila, uMongameli Tsvangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kutshaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Misiharambu iMushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulawayo South, umnumzana Joshua Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Engingakutsho ngoTsvangirai, uTsvangirai mina ngokwami ngombono wakumthubungulisa kuhle, uTsvangirai ubengasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazange alandele isisekelo sombuso webandla labo i-constitution yabo. Njalo uTsvangirai ngumuntu ade ngontando kayiphikisa, ungakhaya isikhathi kuphuma owelsman kuphuma becabana nabo Gibson bebanga into engaqedakaliyo, ubengafuni ukuphikiswa ngenxa yokuthi umuntu ade ephikisana laye ubemlabhela athi is a terrorist, is a CIO kuyilokhu lalokhu. Okunje ukuthi sesikhuluma iqiniso khonokho okwenzakalayo kokuyenzela ukuthi yena kade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza khonokho owaye ama-radicals abantu bechabantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakuthibekungasobukhokheli ade kulo buqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT uMui uTsvangirai ubengahlukananga lo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe.
Uyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikakhulu labo abakubandla likaMorgan Tsvangirai elalikhokhelwa nguMorgan Tsvangirai besithi yena uTsvangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMorgan Tsvangirai ngazange abe ngumuntu obambanisa abantu, simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele kufika lapho kwathiwa khona uWelshman Ncube ngo-2005 eHarare kuzotshawa uMakhuphe kobulawayo, kuzofika lakathesi la ngemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka abo-vice president ababili abagoqela uMzori loTshamisa.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosazana Preziya Ngulube uthi uDwayi ufa lensiba zakhe nanku uTsvangirai usefelayo i-MDCT ngokungalandeli isisekelo sombuso.
Abadala bathi uDwayi ufa lensiba zakhe. Lokhu siyakubona lapho uTsvangirai usefelayo i-MDC yakhe. Akayibambanisanga kodwa uyivuthuzile ngesikhathi eseza kufa ngokufaka ama-vice president esiba yi-2. Okwenze ukuthi uvice president lo omunye olandele ekugcineni azibone yena esiba nguye upresident ngaphandle kwe-constitution. Lokhuyana kusivezele ukuthi i-MDC yona vele ngokwayo isiqamuke ngaphakathi. UKhuphe naye usezathatha yakhe iphathi azimelele yakhe iphathi, uChamisa laye asale emele yakhe iphathi. So mina angiboni ukuthi kuzoba lokubambana ku-MDC.
Evumelana labanye, unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader uBaba Morgan Tsvangirai contributed kakhulu kusituation yonale esibonayo ku-MDCT by adding ama-vice president amabili. But osokuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili. Babona ukuthi i-MDCT is a major player in the alliance. Bona ngokwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozane Khuphe lo baba uChamisa khathesi as things stand, yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party Ma ukuthi iparty iya splitter is also upon their shoulders. Ngakho ke kuqhakathekile ukuthi nje ngabantu abakhokhelela i-alliance bona bazibuthe bashengise example, otherwise kungaba affect kakhulu kuma elections bona lawo esinawo this year.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukamuyi obulakho ukuphazamisa hatshi umanyano we-MDC alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakalayo ebandleni leli kusobala ukubana ubaba uTsvangirai wehlulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kwefike esikhathini esithiya. Wehlulekile ukubuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye, njalo lokhu kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho hhayi ku-alliance kuphela kodwa ilizwe lonke leli, ngoba ubudlwangudlwangu loba sebebutshengisa kuza-affecta abantu bonke eZimbabwe ejikelele, njengoba sesiqalisile ukubona abantu belimazana lani.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi umuyi uzamile ukumela isizwe kodwa bekusiba lokuqhekezeka kwemizamo yakhe.
Ubaba uTsvangirai uzamile ukulwela abantu beZimbabwe kodwa kangikholi ukuthi singathi ube yi-unifier, though ethe esezadlula emhlabeni ubesezama khona, kodwa emzameni yakhe ikhanya lalo bekuzama bekusiba lokuqhekeza, ngoba ubethatha esandleni senxele enike sokudla, okuyikuthi imizamo yakhe ibingatshengokutshengisa ubengalasi isandla sokubambanisa lalobo wayegwakhokhela walwa kakhulu, ngoba lakade singakhangela kuyaliwa kungenxa yesinqumo sakhe sokufaka o-vice president abathathu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi e-Afrika sakhela amabandla emuntwini, nanko ibandla le-MDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esinalo kwezombusazwe we-Afrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona seluvela kathesi kwi-MDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu, abantu labo nxa bengasekho amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhube kanjani, okuthiwa khona i-idealism. So abantu nxa bengayekela ukuthi khona benze i-idealism bakhe amabandla ngokukhangela ukuthi khona asuthise izinswelo zabantu, asuthise amalungelo abantu, yiko kungenza ukuthi khona amabandla ezombusazwe aphumelele. Ukuwakhela phezu kwabantu kukhokhelela khona ekuthini umuntu angafa, ibandla lalo bese lisifa njengalelele MDCT kusemgceke ukuthi khona selifile ngenxa yokufa kukaTsvangirai.
Omunye wabalwa impi yenkululeko phansi kweZipra umnumzana Petros Sibanda uthi okwenzakala ku-MDCT ayisikho abakuyela empini.
Angilalwazi kangaka le program, i-constitution or i-manifesto zako-MDC, but thina esingakhuthazi ukuthi abantu batshane balwe, sifisa ukuthi amaZimbabwe singabambana for a purpose ophilisa isizwe nokubambana ukucreate imisebenzi. Ngiyabonga.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi, lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda lamhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lephalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi umuyi uTsvangirai avuke abone okwenzakalayo, kodwa isisekelo sombuso yiso esingamela ngoba ngeke asavuka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.